Iripoti leyi ekhitshwe yi-UNICEF ihlasimulisa umzimba. Kubuhlungu okwenzakalayo emhlabeni njalo leZimbabwe ngigoqela khonapho. Inamba leyo ekhitshwe yi-UNICEF ngibone ngani futhi incane kakhulu. Singayidabula or si-edele sibili amanamba ngoba kuningi okwenzakalayo ebantwaneni abangamankazana lakubomama okunye okungakhulunywayo okufihlekileyo. Kuzisa ubuhlungu kakhulu mina njengomuntu ongumama njalo lozele amantombazana. Indlela abantwana abangamantombazana labomama abaphethe ngayo ibuhlungu kakhulu ngoba kuvele abenziwa abantu. Yikho obaba besenelisa nje ukuzithathela bengacelanga. Benelisa ukudlengula umntwana omncane kakhulu, umntwana ongakabi kwazi lutho ngezocansi. Kubuhlungu kakhulu lokho.
Obaba abayibo abadlengula abesifazana esikhathini esiningi, ungathanda ukuthini kubo?
Engingakutsho ukuthi labo kusafanele ukubana baphiwe imfundiso. Into enzisa ubuhlungu ukuthi kulabanye obaba ababamba abantu ababo babadlengule sibili or babambe omkabo. Le yi-behavior sibili ongamelanga siyivumele njengabantu siphila. Kumele sibili lakho kureyize i-awareness, kukhitshwe information, obaba labo bafundise bananzelele ukuthi into abayiyenzayo ayilunganga. Loba singathi-ke ngababotshwe sibili laba abadlengulayo, umuntu agwetshelwe ugodo ukuze kube lesibonakaliso sokubana into leyi imbi kakhulu. Abanye nyangibezwe sibili besithi ngangcono baqunywe amaphambili lawo ngoba kubuhlungu lokho, kubuhlungu lokho. Kodwa bengakaqunywa asikhankasenini kakhulu umhlaba wonke jikelele abantu baze bacine benanzelele ukuthi isenzo leso asilunganga.